umdlalo wakho noma ubumnandi kakhulu sibili eFrance ayisithethe sibili iWorld Cup Championship misankomo ave sikhangelele nje ukuthi thina abanye beCroatia njengeteam encane nje evela kupopulation le nje le just a little bit over 4 million people bekhangelele nje ukuthi ama underdogs nje engayiphakamisa linkezo but hayi khanya abafana beAfrica abayi France basuke sivili bayithatha linkezo ndoda.
Hawu ubusuku Croatia ngemva kokwehluleka kweBelgium yona owawuthe izangena kufinal.
Uyabona mina laphana ngangithe khona vele final kuzaba iBelgium leCroatia. So bekumele nisale ngibambele kwelinicele eliyiCroatia. So akusho ukuthi nisuke sibili ngaluza zonke mnumzana Nkomo. But uyabona vele ibhora vele njengoba liyi-round so ligiqekela everywhere. So hayi ngikhuthile sibili thunya zonke.
Yebo linqotshiwe elakho iqembu Ncube kodwa abe France abasekeli France bathokoza ngayiphi indlela khona ngapha.
Ah vele khona apha abaningi bakhona nabe France bekuyimi nje kuphela omama lapha besi supporta yoni Croatia le hawu yahlekwa sibili khona apha sibili njengabantu nje abadliweyo kodwa singakuthini kukujabula kwakhona phela uyabona ama sports konoko kokuthi leya betabeta nje kokudlala lonke lithembele ukuthi team yakho ezawina hayi kubunandi bakhona kodwa siyabajabulela kakhulu bona abantu beFrance sibili ngomsebenzi wako umhlaba wenzileyo hayi sizungu nje kuphela esese siyasibona ndoda ngoba hey inyanga yonke lelokho esikhangele lapha ku TV sibona ibhora hawu ndoda seliphelile so sesiyavuyela ke kuma league yethu lawa ama EPL esesiwajwayele ukuthi hayi iArsenal sizayibona sibili ibadweba sibili okunzima ngoba iArsenal yiyo yi team yabantu.